Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso ye-Westprop ibambane leyinye njalo inkampani yakwelemelika e-Atlantic Council for Freedom for Prosperity okhokhela inhlelo kunhlanganiso le, uMnumzana Joseph Lemoyle uthe kuyajabulisa okwamagama ukuthi omama bayasekelwa kwezamabhizimusi eZimbabwe.
The country does actually pretty well at encouraging and empowering women.
Kuhle kakhulu ukuthi eZimbabwe lilemthetho ephakamisa omama abafuna ukungena kwezamabhizimusi, kodwa kuqakathekile njalo ukuthi lokhu kusekelwa ngumumo omuhle elizweni ukuze amabhizimusi lawa engachabalali.
Kodwa loba kunjalo bayakhala abesifazane abathi ziningi inhlupho ababhekane lazo nsuku zonke eZimbabwe. Omunye wabesifazane laba ngunkosikazi Yvonne Chiwara olebhizimusi kobulawayo onceda osomabhizimusi ngolwazi lwamabhizimusi.
And obviously kulama challenges akubuyi wodwa to start off with as a female. Abantu bayazibuza ukuthi who are you? Uthi wena ungubani ungumntwana wenkazana ongakhuluma into enjalo. Kuyabuya lakhona kwama-psychological, you know, questions ukuthi who do you think you are? What are you capable of? Ungubani? So we are judged on that.
Omunye njalo wesifazane osakhulayo unkosazana Nicolette Mvulawa uthi kabatholi usekelo olwenelayo emphakathini omama abafuna ukungena kwezamabhizimusi.
Omama balenkangelelo bakhangelelwe ukuthi babe yibaba abakhangele imuli, so ukuthi bakwanise ukukumisa kokubili imuli lebhizimusi kuba nzima.
Unkosazana Primrose Ncube ohlala eKezi eMatobo uyakusekela lokhu esithi omama emaphandleni badonsa nzima kwezokusungula lokuqhuba amabhizimusi.
Lokuthi babethole indlela zokuthi ba-applyele ama-loans, ama-business loans abetholakala maybe kuma-financial institutions. Omama abaningi baswela indlela yokuthi ba-applyele ngoba abala collateral, and okunye futhi okubulala omama abaningi okusenza kube nzima ukuthi singene kom-business ikuthi asila exposure. Omama abaningi especially abasemakhaya, mina lapho engihlala khona, akula exposure, asikwazi ukuthi nxa ngifuna ukuthi ngilokhu zibhizinesi enje ngiqalisa njani, ngiyenza njani, ngiqonda ngaphi.
Ekhuluma ngenhlupho ezibhekane labesifazane, umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende uMnumzana Mthuli Ncube uthe uhulumende weZimbabwe uzakhuphula izinga lokunceda omama abakumabhizimusi.
Esikuzamayo njengohulumende ukuthi intengo yemali le lekho esithi khona yi-interest iyehliswe, nathi sibona ngani phezulu kakhulu. So silamaqhinga atshiyeneyo ukuthi siyoyehlise, njalo wawuthi xa ubeke umwele kwimali umuntu ethi khona ulandi kulalokho elokho esithi yi-collateral ngesilungu, sunilakoko lapho kwehlise kube lula ukuthi omama babolekise imali.
Abesifazane abedlula ikhulu abangene umhlangano lo abalufundiswe inhlanganiso ye-Westprop, umhlangano lo oqale izolo ugqitshwa namuhla. Ekhuluma kusanda kugqitshwa umhlangano lo okhokhela inkampani ye-Westprop, uMnumzana Kenneth Sharp utshele iStudio 7 ukuthi osomabhizimusi kumele basebenze lohulumende ukuze bethuthukise amabhizimusi abo.
For too long we've looked at government and private sector as separate entities, they should be looked as one.
Isikhathi besesiside uhulumende esebenza ngale nasomabhizimusi bengale. Siyabonga inhlanganiso ye-Atlantic Council esibonise ukuthi ukusebenza ndawonye kuqakathekile. Siyathembisa njengabosomabhizimusi ukubambana lohulumende ukuze siphathise omama ngokugcweleyo.
Umhlangano lo uqhutshwe phansi kwesihloko esithi Women for Prosperity. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.